Uluka isahluko sechumi lasikhombisa. UJesu wasesithi kubafundi bakhe.
Kungaze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso, kodwa maye kulowo ezivela ngaye. Kungaba ngcono kuye ukuba ilitshe lokuchola ligaxwe entanyeni yakhe, aphosele olwandle, kulokuba akhubekise abe munye kulaba abancinyane. Xwayani lina, uba umfowenu esona, mkhuze. Uba ephenduka, mthethelele. Loba ekonela kuze kube kasikhombisa ngosuku, abuye kuwe kasikhombisa esithi ngiyaphenduka. Umele ukumthethelela.
Abapostoli basebesithi enkosini,
yandisa ukukholwa kwethu.
Inkosi yathi,
uba belilokukholwa okungangohlamvu lwe-mustard, belingatsho kulesi sihlahla ukuthi quphuka, ugxumekeke olwandle, besiza kulilalela. Nguphi kini olenceku elimayo, ingabe eyalusayo, othi kiyo ibuya ivela egangeni, sondela masinyane, uhlale phansi udle na? Kodwa akazukutsho yini kuyo ukuthi ngilungisela ukudla, uzibophe, ungiphakele, ngize ngidle nginathe. Andubana udle, unathe wena na? Uyayibonga yini inceku ngoba yenzile ekulayiweyo na? Kunjalo ke lana. Nxa selikwenzile konke elikulayiweyo, kalibokuthi kasizinceku zalutho, ngoba senze lokhu ebesifanele ukukwenza.
Wathi esahamba esiya eJerusalema, wadabula phakathi kweSamariya leGalili. Esangena emzaneni othile, wahlangabezwa ngabantu abalishumi abalobulephero, abemakhatshana, baphakamisa amazwi abo besithi,
Nkosi, Jesu, sihawukele.
Uthe ebabona, wathi kibo,
hambani, liyeziveza kuba priest.
Wathi besahamba, bahlanjululwa. Omunye wabo esebonile ukuthi usilisiwe, wabuyela edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu. Wawa ngobuso ngasenyaweni zika Jesu ebonga. WayenguMsamariya. Kodwa uJesu wathi,
kakuhlanjululwanga abalishumi na? Bangaphi pho abafica munye munye na? Gakho lo yedwa yini obengabuya ukunika uNkulunkulu udumo kuphela lo owezizweni na?
Wasesithi kuye,
sukuma uhambe, ukukholwa kwakho kukusilisile.
Wathi ebuzwa ngabaFarisi ukuthi umbuso kaNkulunkulu uza kufika nini, wabaphendula wathi,
umbuso kaNkulunkulu kawufiki ubonwa ngamehlo. Njalo kabayi kutsho ukuthi khangelani nanku, ingabe ukuthi nankuya, ngoba impela umbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu.
Wasesithi kubafundi bakhe,
kuza kufika insuku lapho eliza kufisa ukubona lube lunye lwensuku zendodana yomuntu, kodwa kaliyi kulubona. Baza kuthi kini, khangelani nanguya, khangelani nanku, lingayi lingabalandeli. Ngoba njengombani nxa uphazima ukhanyisa zonke indawo zomkhathi, iza kuba njalo indodana yomuntu osukwini lwayo. Kodwa kuqala imele ihlupheke kakhulu ilahlwe yilesi sizukulwane. Njengoba kwakunjalo ensukwini zikaNowa, kuza kuba njalo lasensukwini zendodana yomuntu. Babesidla, benatha, bethatha, besendiswa, kwaze kwafika usuku uNowa angena ngalo emkolweni. Kwafika uzamcolo wababhubhisa bonke. Ngokunjalo njengoba kwenzeka ensukwini zikaLothe, babesidla, benatha, bethenga, bethengisa, behlanyela, besakha. Kodwa ngosuku uLothe aphuma ngalo eSodoma lana umlilo ovela ezulwini, wababhubhisa bonke. Kuza kuba njalo ngosuku ezakwambulwa ngalo indodana yomuntu. Ngalolo suku lo ophezu kwendlu, lempahla zakhe ezisendlini, angehli ukuyazithatha, njalo lo sensimini angabuyeli emuva. Khumbulani umkaLothe. Ofuna ukuzuza ukusila kwakhe kuza kumlahlekela, kodwa olahlekelwa yikusila kwakhe uza kukulondoloza. Ngithi kini, ngalobo busuku kuza kuba khona ababili belele ndawonye, omunye asuswe nomunye atshiywe. Kuza kuba khona abesifazana ababili becola ndawonye, omunye asuswe nomunye asale. Kuza kuba khona ababili ensimini, omunye asuswa, omunye achiywe.
Base besithi kuye,
ngapi inkosi?
Wathi kibo,
lapho kukhona isidumbu kulapho amanqe aza kubuthana khona.